sendaba ku VOA Ndebele.
Ngayi vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Indabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eHarare. Sokuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yicoronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yimalaria.
Lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongwali ebuvuma khona ngale eMatsouth endaweni okayikwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso yeWorld Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngawumuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulowesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko lo othi umuyi obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kweleBhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impilakahle yakhe ibe sengozini wasiwa esibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi yicoronavirus, kodwa abanye besithi imalaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa ke ngokwazi kwethu thina abanye lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongwali ebuvuma khona ngale eMatsouth endaweni okayikwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspraya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria. Okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane oqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esikubona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, mbona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesifica kunembili 58. Kungenzakala ke ukuthi ngxe abanye basagulela ezindlini bebengakafika emtholampilo, kodwa inani ebesilizule ilona lelo lokudayi bakhona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalaba khona ngale kubongwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo banga, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwame ukugcineni bebengamachumi amahlanu lesithoba mnembili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba belegcikwane le coronavirus na? kumbe hiyo imalaria uqobo.
Nazi sizwa kwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye ongayisikho lolo qhuqho. Iziphathamandla ke zempilakahle zithi hayi laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho imalaria engathi ilesihlabo. Yebo kambe engxenye kungaba imalaria ebuya ngamandla kodwa-ke hhayi bathi bona imalaria. Sengitsho laba bona abaphathi bezempilakahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi lokho ke imalaria kayisiwo mkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu. Izitho njalo iziphathamandla zempilakahle ngoba nabakhona sibulasa beke balatshwa abagulayo. Siyakubona lapha siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi bakhona sibili abantu abagulayo kodwa okwathi iziphathamandla zithi imalaria.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga okusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama-subject athize esiwa-ofayo owakhathesi sile-English language, sile-combined science, sile-chemistry, sile-biology, heritage studies, le-maths, sile-economics, le-PE. Kati ke kusasweleka ukuthi sengezelele amanye ama-subject xa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo eyingezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngalesi sikhathi ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazi basalele emuva ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini. So abantwana akumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisa ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations zabo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamani.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihlule ukuthi bathenge idatha ukuthi bachumane lathi kulolu hlelo. But kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo hhayi luhlelo lubancedisayo. Njalo inkinga nyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage, so lokho kubangela ukuthi abantwana behlule ukuthi loba belesifiso sokuthi bachumane lathi ngenxa yokuthi kabala network bezokusiba nzima ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisi ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiwo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho. Umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini. So abafundayo bona abo kuphela abalemafoni abalamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumba abangenelisi ukuxhumana lathi hhayi kulusizo olukhulu kakhulu. Silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngale i-program kodwa ngenxa ye-lockdown ngoba uhulumende lwesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi lesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke.
Yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela?
Kuhlelelo lusifundisa bonke abantwana asikhethi whether ngoyemaphandleni kumbe ngoyemadolobheni kumbe ngwangaphi. Amalgamated Rural Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhona phala eZimbabwe ofisa ukuthi abe efunda ngesikhathi lesi esinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyakenye linhlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Linhlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiyagalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlelancube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosiza abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlawumbe ngo-2008. Phakathi kobunzima obukhulu isizwe siphakathi kobunzima indlala ibophile. Ngakho-ke kwenziwa i-World Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu. Kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumende weZimbabwe ngeke asabondla abantu kala mandla, kala mali, kala lutho, kala cebo. Ngaphandle kokuthi akhange izandla aphiwe, akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho-ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni lasemadolobheni nxa uqathanisa ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje?
Awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni nabasemakhaya. Indlala lonyaka ibophe edolobheni ibophe amakhaya. Kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphu iswelakala okungakanani lapha ukudla lokhuyana kuswelakala okungakanani. Kodwa into engifisa ukuthi ngikhulu ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu, ukudla kasompuphu, impuphu iyodwa kayisiyo kudla, kudingakala izinto eziphelekezela impuphu. Nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu. Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla, nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla. Nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela. Ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Ngele siphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhe kweleBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni leLondon, lo nkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osukwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe yi-COVID-19 kwele Bhilitane bebebane. Iphephandaba le-News Day lithi umphathintambo wezembiko kwele South Africa, unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams, usebanjwe ngamandla ukuthi aye kukhefu ngoba ubonakale evakatshele owaxotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana, lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli, sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Balaleli, ngiyalibingelela ngalesi sikhathi, igama lami Osikhona Khuphe. Hayi, ngiyezwa umnangagwathe sethi umdala lo vele lawo lenkani galaleli. Kambe nxa umuntu ebhubhe ngole ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemezwa ukuthi ugogo lo ubulwe yi-coronavirus, anjabo nti izameme vele isimemethekile eZimbabwe, vele izafika langaphandle khonapha emakhaya. Hayi, abantu bedorobheni sebephele vele sebesevalweni sibili. Okunzima sukuthi umnangagwa vele utshengise ukuthi umdala vele funa abantu baphele. Hayi, hayi, engenziso nxa ukuthi kagwanise nakaphume ukungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngizothiwa ilizwe lakithi nezaselilelayo imali ekhona ukuthenga kuwo wonke amazwe. Nathi kwenza ukuthi sithuke kwazi ukuyakudla ubusha belizwe lethu. Sikhathile ngokho esibhizi sithuka ngaphandle lapha sibizwa ngezinja nangamakwerekwere. Sicela ukuthi besitshele ukuthi imali bayifaka nini imali. Sicela sibuzele ukuthi imali ibakhona nini elizweni lakithi.
Sanibonani Studio 7, mina ngobusane osigwanda ngilapha nje eGoli. Ngiyocela ukubuza nje ukuthi kanti yethu imali iyobuya nini eZimbabwe nje, ukuthi lisibuzele ukuthi lizela ukuthi izawa lini le mali sesikhathi la tuloku esibhizihlile lapha eGoli la.
Sanibonani Studio 7, hayi thina siyaphila. Ngikhuluma ngisegogwe ngumama. Into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lo siyawuzwa shuwa ukhuluma emarediyeni ukuthi ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani, asibaboni. Okutho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele, ngoba nxa ungalalelanga irediyo kathesi amarediyo asela mabhathu ukuthi ulaleli. Nxa ungalalelanga irediyo akulalisa esiluzwayo bakithi izihlobo zami. Abazama abe-health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela, lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonoko esiyabe siwutshelwa. Nxa kungazaba bekhona eduze akutho ukuthi siyafa thina. Siyafa shuwa iqiniso elipheleleyo, ngoba kasiboni lutho ngitho ngitho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senze njani. Sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise, sisebenzise njengakhonoko. Ngiyabonga, ngitshela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa, sisemaruzeva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin abamzelankathi. Nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokuwubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahambi indawo yonke. Kodwa-ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle, ngoba okwenzekayo kumanje-ke kuvalwe amabhenki. Yebo, sesibonga-ke khona ngoba nakho sekuvulisa ukuthi amabhenki bekwazi ukuthi behambe bethatha imali zabo, nabathunyelela imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi, ngoba leso simo lesibe sisizima kakhulu ukuthi sizophila kanjani, kumbe abantu bazophila kanjani, ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyothenga ukudla. Kuba makakhulu. So siyabonga kakhulu uhulumeni mangabe sithethe isinyathelo sokuthi akavulele abantu behambe bothatha izimali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokhu ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesiyizwa kumbe sesiyizwa ezikhulunywa umuntu ongumama noma ngithi udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi, wazithola sevalekile kakhulu. Khonokhana kuyabe sekusihlukumeza njengomphathi, ngoba sibhekele ukuthi wena amaphoyisa njani njengaba phathi wethu bebe yibo abasivikela noma bebe yibo abasisekelayo kodwa uma sibe sihlukuluza futhi noma sibe sihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile kakusinto i-right lokhuyana abasakazi bakithi ngoba umuntu uma ngabe chaza eyiphethe ngephrufu ukuthi nakho ngibuya endaweni yokuthi ene into eserious akusiyo ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo imedicine yakhe ukuthi ikwazi ukuphila so siphi isidingo sokuthi evalelwe ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahambi emgwaqweni sibalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona ma sesivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo sithi akafelwa muntu ma yisidingo sokuthi sivimba umuntu esiphi angikusekeli lokhu nabasakazi bakithi
sabonani kustudio 7 okhulumayo ngoLord Masuku ngisuka enkayi kodwa manje ngisegoli lami ngibeka umbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela behlale ezindlini ngoba i-corona iyabulala lathi singe lapha egoli sihlezi ezindlini i-corona iyabulala please sicela nizame ukuhlala ezindlini kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa athaya abantu akuthaywa abantu kuliwa le corona abayekele ukuthaya abantu amapholisa kubhekwane lesifo lesi esikhona beyekele ukuthaya abantu amapholisa ayenza umsebenzi wawo engathayi bantu bebhekane lesifo lesi kuphela abantu behlala ezindlini bakithi beyiqoqe abantu ngoba isifo lesi siyabulala njengoba sesiqalile ukungena so sesingenile abantu abazama ukuzinanzelela ngezi zandla ngiyabona
salibonani zihlobo zikathixo indawo ezithiyetshiyeneyo manje ezomhlaba egameni elihle lenkosi yethu ujesu ke zihlobo zikathixo ngikhulekile ekukhulekeni kwami ngikhathazeke kakhulu labantu abasendaweni yasesouth africa laba bantu abasendaweni yasesouth africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwi ebizweni lenkosi yethu ujesu kristu ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu but ungani abantu bamazwi abasafunakala ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni South Africa. Sikhulekile sakhathazeke emoyeni. Umoya kaNkulunkulu wasuchaza ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla. But bekhulekele isimo sokuthi abantu bengafa but bebulawa but kusendaweni yase South Africa njengalokho kuvamile. Abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yase South Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akuvinje lolulaka but olulethwa nguSatan but ukuthi uSatan manje uyafisa ukuthi alibana ngapha igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wesifa zane adinga gqokile ngaphezulu but ngakuzwa umoya wathi Satanism ehlanyelwe endaweni yase South Africa kakukhuleke kulamandla kukhuzwa lumoya but umoya we Satanism ozayenza ukuthi abantu beAfrica bengaboni ngasolini abantu beAfrica but babeqalisa ukusolana manje ngenxa yokuswela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasokuthi akukhuleke kulamandla but kuvinjwa lento but ngilethula abantu kuthwabazile ukudla insuku siba zintathu but bekhulekele isimo se-xenophobia engaqala phansi eSouth Africa ngemva kokuphela kwalomkhuhlane hlani sibona abantu beyethukile kuphela umkhuhlane but ngasembona sokuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni eSouth Africa but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo kuza kuba lomsindo omkhulu umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu but uduma indawo yonke izwe lonke leSouth Africa but kubulawa abantu abasuka endaweni zaseZambia kubulawa abantu abasuka elizweni leZimbabwe kubulawa abantu abasuka eMozambique kubulawa bonke abantu abasuka eMalawi but ngizwile manje kuthiwa intando yeSatanism efuna ukugina igazi engabomo phakathi kwendawo yaseSouth Africa. Kulo moya we-Satanism ongenileyo ufuna ukuthi alibana nga uyangenisa ukuthi kube kuchitha igazi ungahlalahlala isikhathi kuchitha igazi basho ukuthi kuyakhulekwa lokhu abantu bezile ukudla 3 days but bekukhulekela lokhu ngingakuthi le nto le iyafika ngizwile kuzwakele manje kusiba lomdumo omkhulu but umdumo lo ma uzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingamo abanye bephethe imbhobho but abanye bedubula but kungabanye abantu bomthetho but abanye kungani ngamasosha but engagqokile impahla zobusosha bengagqokile impahla zamapholisa but kuyikwenza kwabantu abagangileyo but ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasho ukuthi akukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga Ngesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane Inkampani eyiyo enkulu endizamthina kuzwekazi le-Africa i-Ethiopian Airlines ibikwa ilahlekelwe imali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus Kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilomkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka umkhuhlane ocathangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. inhlanganiso ye World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.